sinanzelela ukuthi thina ngeyunika code ka-1987 webi lokimile kumbayikami ngasinanzela sibona ngathi wabumpoko ngiyovele ngapha kusayiti yezaph and ngasikhuluma ngezaph akula mbuzo sonke siyakwazi ubani izaph yayigxile ikakhulu kule region emathepheleleni sikhayela ukuthi amele sibili izimfo lezi zifo zabantu bathepheleleni so-ke njalo siyananzela ukuthi osekwakhi wakhona egwanda ngale kule weekend siyeza ukuthi ekhona apha ebhoda kobulawa ihlangana labantu lapha nalaphayana so la njengezakhamisi sibona ngathi kuqakathekile ukuthi ke sihlanganisane amehlo layo ke sixoke layo ikakhulu ngesibe sihlangana lazo ikakhulu i-industry evalwa zonyisuka abantu becotsha imisebenzi yikho esikenti ke sikhulumisane layo siza ukuthi engenzani ngakho
tukhulumile ngakho ukuthi uzananzelela ukuthi usebenza nzima ama-factory la avulwe abantu bezuze imisebenzi lo mnotho welizwe ukhule libona ingane angakwenza lokho
asoze sithi thina engakwenza ngoba sizakwenza singakazi sixoxisane layo kodwa thina siyakhola ukuthi i-ofisi liyayibambileyo i-ofisi liyani lesingathi thina i-ofisi kazulu okuthiwa yi-public office ngesikhiwa ihola litholayo lawo kubakwenzayo yimali esuke ebantwini nale abantu abasebenzayo i-income tax yabantu abavat so ngokunjalo silo mlando ukuthi ngaleyo ndlela sibone sixoxisana layo ukuthi-ke simtshengise usuku esilayo lapha kobulawayo ngikhuluma kande kathesi abantu bahambile besiyekhizimfini abanye ukuthi bazavula ama-sectary kubo-February siyaphela abanye abalama-grade so ngokunjalo kufanele simtshengise insubo lezo ke sibone ukuthi kanti yena vele uyini akubambileyo lamacebo bantu avuselele lezo nhlupu
okunye-ke okuyikho okuhlupha kakhulu edolobheni lakobulawayo elingathanda ukuthi lixoxisane la ingakho
ungananzela idorobho leli lohlupho lamanzi sikhuluma kanje ebizwe lingaze line kodwa still abantu bakuhlala bekulana amanzi alinganisiweyo ngesikhiwo okuthiwa yi-water rationing so-ke silo hlupho lokuthi thina kuhlala kukhulunywa ngezambo ezosaproject esikholwa ukuthi yiyo impendulo yokuthi lapha kobulawayo sena sobana sithola amanzi amanzi esiwatholayo engagavunwa njalo siyakukhola ukuthi ngaze kube la manzi engxenye abanye abantu abale mali bengabuya lapha bezofisa ukubana balethe imali zabo bavula ama-factory lo kuthiwa yi-investment so-ke ngokunjalo into okufanele sixhomisane la ukuthi baba vice president poko usungenile kule ndaba ekade yakhulunywayo lapha e-Zambezi Water Project kambe wena ulamacebo bani ukuthi lelo phupho liphumelele ngoba sesesikhuma ngento eyodwa kokuphela ingaphumele kodwa abantu bedubeka njalo sikhole ukuthi futhi nxa leni iproject ingaphumela isoze kuphela ingethaba izakhamizi zakobulawayo kodwa-ke bathi balokho okuthiwa kuzaba lolu hlalo oluzafa khonale eshagani zesikwabulawayo okuthiwa i-green belt ukuthi abantu bonke abakuleso sigaba bazabhenefita ngama-regation landline so leyo ndaba sayithatha siyisebuye ke sibone ukuthi kanti yena uvele ulamacebo bani ukuthi leyo nto iphumelele.